Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zulukandaba olambela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 6 Ncwabakazi 2021 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu uthi kumele kubotshwe iziphathamandla zikahulumende ezetheswa icala lokuntshontsha imali yayimele iphiwe abantu abadubekayo ngesikhathi se-COVID-19 nyakenye.
Abantu abaningi abalaphana bake baba ngabantu ababe accused of into the will of hell. Kodwa bangama minister kanti sikhuluma kanti
amalunga ebandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF afolile izolo ezitaladeni ze Phoenix eKwaZulu Natal esethesa uhulumende walelo lizwe umlandu ukungangeneli kudaba lokumlawa kwabensundu kulendawo ngabathiwa ngamandiya,
ngoba abaningi bayasho ukuthi wona labacala wetheswayo ngamacala okuthi ngamacala nje abamethwesa ngoba bemngamthandi.
Ukungavunyelwa ukusebenza kwamakhombi abantu mathupha abangabhalisanga kunkampani yezupco kwesatshelwa ukuthi kungaba kumemethekisa igciwane le-coronavirus emadolobheni elizwe jikelele.
Imota zabanye zithelile zikhona kodwa uhulumende kazivumeli ukukhetha lokho kuzamemethekisa igciwane le-corona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni Studio 7. Iziphathamandla zikahulumende ezetheswa icala lokuntshontsha imali yayimele iphiwe abantu abadubekayo ngesikhathi se-coronavirus nyakenye. Ihofisi ka-Auditor General yethule ugwalo oluveza ukuthi imali ephezu kwe-89 million Zimbabwe dollars eyayimele iphiwe abantu kanye lamankampani ayesethwele nzima ngenxa yokuvalwa kwelizwe ayikhanyi ukuthi yayangaphi. Lolu gwalo luthi iziphathamandla zikahulumende ezingaqanjwanga ngamagama zantshontsha imali ngokubhalisa ukuthi ziyabele abantu thize zona zizifakele ezikhwameni. Imali edlula 180 million Zimbabwe dollars yayikhangelane lokulungisa ama-isolation center layo akwaziwa ukuthi yayangaphi. Iningi lithi uhulumende kumele aveze amagama eziphathamandla lezi njalo azigcotshe emsebenzini. Kowayengumphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaha Moyo uxotshwe umsebenzi nyakenye ngemva kokwetheswa icala lenkohlakalo ekuthengweni kwempahla yokuvikela igciwane le-coronavirus. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lonwela amalungelo oluntu njalo engumkhokheli wenhlanganiso yebheju likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Kwele Zimbabwe i-corruption kayisiyonto ethosayo, i-corruption kayibophisi. Ukwephula umthetho kakubophisi, okubophisayo okuluhlupho yikuthi ube ku-faction engayisiyo kumbeni ube kubandla elingayisilo. As long u-politically correct awethusi ungaza kubotshwe, ungaza ke uyejele ngokuthi wenze i-corruption, ngoba iZimbabwe vele nje lilizwe i-corruption eyinto enormal. Okwabo Obadaya ungakukhangela kwakubonisa ukubana kwakungani ngama-factional fights ebandleni lona leli elincindezela abantu. So lakathesi ungabona abantu kukaningi u-Auditor General ekhipha ama-reports okuthi ku-district enje imali kayihanjiswa ngakuhle, ku-province enje imali ayihanjiswa ngakuhle, ku-department enje, ku-government department enje, i-ministry enje imali kayiphumanga ngendlela eyiyo. Kakukho sokwenziwe. Ungakhangela ama-recommendations every year aphuma kaka-Auditor General, but akula muntu also wake waba accounted wako waba held accountable for izenzo zakhe ezingaqondanga kungenxa yokuthi vele i-corruption i-sanctioned at the top bangakhuluma ngayo bethi balwisana layo kodwa eqinisweni kuye wonke umuntu ophile eZimbabwe kuye wonke umuntu onomali okwaziyo ngombusazwe wethu siyakwazi kanti uma kuyikuthi kadesi uFrederick Shaba ongominister babephumile bakhile kitshele i-corruption kodwa ba-deploya outside the country kanti sephendukile waba ngumminister oyabe exotshela i-corruption uyabe enze enjani ngoba ulabo bonke bona labana abantu abaningi abalaphana bake baba ngabantu ababe accused of into zewilovele kodwa bangama-minister kathesi sikhuluma kanti
ngamanye amazwi uthi akula bantu abangabotshwa phezu kwalolu daba
akukho nto ethusayo engenzakala ungabona umuntu eZimbabwe ebotshwa kabotshelwa i-corruption ingatshiwo yini ibe siyisetshenziswayo kodwa eqinisweni yabe botshelwa ipolitiki ukubana akasekho loyali kulaba abaphethe amandla
umnumzana Mbuso Fuzwayo ngwenhlanganiso yebheju likazulu umsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle umnumzana John Manguiro utshele iStudio 7 ukuthi lolu daba aluthinti ugatsha lwakhe ngokunjalo uthe kumele sikhulume lomphathi ntambo ogatsha lokuphathiswa kwabampofu olwe-social welfare umnumzana Paul Mavima yena obengabambeki ecingweni lakhe ibandla eliphikisayo ele Economic Freedom Fighters kwele South Africa afulile izolo ezitaladeni ze-Phoenix eKwaZulu Natal esethesa uhulumende walelo lizwe umlandu wokungangeneli kudaba lokubulawa kwabensundu kulindawo ngabathi ngamandiya ngesikhathi abantu betshengisela besola ukubotshwa kwayengumongameli umnumzana Jacob Zuma ngenyanga edluleyo kwagqekezwa izitolo eziningi ngaleso sikhathi ezinye zazo kungezamandiya njalo abanye kucatshangelwa ukuthi ngabeZimbabwe abahlala kulelo lizwe abaphatheka kulokhu uhulumende weSouth Africa ubikwa esithi usalucubungula lolu daba njalo sokwabotshwa abanye abohlobo lwesindiya abedlula amachumi amabili ngakwelinye icele umnumzana Zuma ukhangelelwe ukuba semthethwandaba wePietermaritzburg mhlaka 10 kuyona le inyanga lapho okuzathethwa olunye udaba olungaphathelananga lokubotshwa kwakhe ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusi Muzi Sibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso yeAfrica Diaspora Forum njalo eyingcwethi kwezomthetho
udaba lwakhe lolwaluhambelayo asibone ukuthi lungaba nomthelela ekuhlaleni kwakhe ejele kodwa siyazi ukuthi inkantolo kanye nabaphathi kumbe abahola ezombusazwe bazohamba ngokuqapha ngoba bebona ukuthi akuyena nje umuntu njengoba esengumongameli usesenabo abasekeli abaningi okusho ukuthi lawa macala amanye ngoba abaningi bayasho ukuthi wona lawa macala awetheswayo ngamacala okuthi ngamacala nje abamethwesa ngoba bemngamthandi kuyindlela yokuthi angangeni kwezepolitiki abe ngumongameli ngoba lezi ndaba zaqala ngesikhathi engumsekelisekela likamongameli kuyikuthi nguyena okwakufanele ukuthi athathe intambo ukusuka kulobe sayengumongameli uThabo Mbeki ngakho ngalesi sikhathi siyabona ukuthi into ezenzakala ngokuthi umongameli makuyikuthi kufanele aphume ejele uzophuma ngenxa yesicelo lesi esabekwa enkantolo yesekela mthetho selizwe engakalethi isahlulelo kumbe imphumela yakhona sizalindile ukuthi kube nemphumela ngoba lolo daba lunayo appeal kodwa bacela ukuthi ibuye isibhekisise isinqumo sayo inkantolo yesekela mthetho selizwe ngoba yayingahambisanga izinto ngendlela okwakufanele zihambe ngayo kungakho sisalindileke leyo mphumela okungenzeka ukuthi inkantolo yesikamthetho selizwe iphinde isichithe isinqumo sayo kumbe iphinde isibone ukuthi hayi kufanele ukuthi siqhubeke ngaleyo ndlela ejele uhleli khona ngenxa yamacala ahambisana necommission ekazondo kanti ke lokho azobe ekuhambela ngalesikhathi enkantolo uhambela amacala awukhwabanisa imali kumbe awe arms deal la ayenzeka kususela ngo 1990 esekudale wahambela lamacala ngakho lokho akunabuhlelwane
Sibonile ibandla le EFF lifola lisiya ePhoenix lapho elithi abanye abansundu babulawa ngokuphathelane lokwehlukaniswa ngemhlobo abathi racism ubona udaba lolu luphetha ngani ngempela kukhona ukubandlululwa lapha njalo ubona uhulumende kukhona zakwenza yini ngalolu daba
lokho esikubona kusenzwa liqembu ele EFF mabe siya ePhoenix kuyikhona ngempela ukuthi kunentsolo ezokukhethana ngokohlanga ikakhulukazi phakathi kwabantu abasengamandiya okumbe lapha abalohlobo lwamandiya becindezela abantu abamnyama lokho akuyona into entsha ngoba abantu abangamandiya lapha eSouth Africa bayathanda kakhulu ukucindezela abantu abamnyama esikhathini esiningi kuyinto ejwayelekile kodwa ngoba sokuze kwafika ezingeni lokuthi kufe abantu abaningi ngalolu hlobo sesingabona uhulumeni ethatha amanyathelo ikakhulukazi ukudlulisela ngophenyo njengamaphoyisa ukuze bonke abathinteka kulokhu kulolu dlame baboshwe besokusithi uma kungenzakalanga lokho singabona abantu abamnyama behamba besiyaziphindisela njalo abantu bamandiya konke lapha abakhona bangaqala ukuhlaselwa ikakhulukazi khona kwelase I mean kusifunda saseKZN kungakho sibona iEFF iphakamela phezulu ukuze uhulumeni aqiniseke ukuthi uyathatha amanyathelo alungileyo ukuze lolu daba lo kubulawa kwabantu abantsundu kungaqhubekeli phambili
lo ke umnumzana Vusi Moses Vanda umgcini sihlalo wenhlanganiso yeAfrica Diaspora Forum njalo eyingcwethi kwezemithetho ubexoxa icingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa ungavunyelwa ukusebenza kwamakhombi awabantu mathupha angabhaliswanga kunkampani yeZupco kwesatshelwa ukuthi kungaba kumemethekisa igciwane le-coronavirus emadolobheni elizwe jikelele kuyaphithizela nsuku zonke abantu befuna ukugada amabhasi kumbe amakhombi eZupco kodwa ekhanya engeneli sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana efidlela ncube saqala umbuza ukuthi umumo unjani lezi nsuku kudaba lwezamakhombi
isimo sibi kakhulu abantu lokhu beminyana okulula ukuthi bathelelane igciwane le-corona emabhasini akoZupco ungafika nje ngezikhathi abantu begada noma ekusekuseni noma kutambama ubona isimo singasihlanga bekule mzila emide bezama ukuthi bazuze ukugada babuyele emakhaya kumbe bagade besiya emsebenzini abaningi bafika elethe emsebenzini behlule ukufika ngesikhathi esifaneleyo kanti ke bafika late futhi ngekhaya besehlulwa ukufika ngokuba kungela transport ingozi enkulu ke kayishikho kuphuza nje kuphela ekhaya kodwa ligciwane le-corona elimemetheka nje lapha abantu abaminyene khona uhulumende wenza ukuganga okukhulu ngokuthi abantu baminyane kangaka esazi ukuthi kule ngozi yokuthi bathelela igciwane ngendlela enkulu ebanzi kakhulu
awusoze na kumemethekise igciwane le-coronavirus
akubuzwa vele ukuthi igciwane limemetheka endaweni eziminyeneyo abantu yikho phela kusuka kwaseqaleni vele ngo-2019 ikakhulu ngo-2020 sekungathi kuyacaca ukuthi lisuka njani limemetheka njani lisuka komunye lisiya komunye kwalethwa indaba yalokho okuthiwa ngesingisi social distancing ukuthi abantu abaqhelelani bangaphefumulelani bangasondelelani emzileni ke le yakoZupco lasemabhasini laminyeneyo abantu babe bengaqhelelananga ngakho ke kuba indawo vundele ukumemethekisa igciwane le-corona kuyingozi enkulu lokho okwenzakalayo bekufanele kuvinjelwe bekungafanelanga kube khona bekufanele ukuthi abe khona amakhombi abanye abantu imota zabanye zithelile zikhona kodwa uhulumende kazivumeli ukukhetha lokho okuzamemethekisa igciwane le-corona
lona inyathelo elathathwa nguhulumende lokumisa amakhombi ulibona kule nyathelo elalifanele lithathwe na
ngaphandle nje vele kokuthi ukuvalwa kwamakhombi lama amabhasi angasoka kozuko sekubangela ukuthi kumemetheke igciwane le coronavirus libula labantu. Kumele sibe kwazi ukuthi abashayeli bezimota, okhondakta bezimota, abanikazi bezimota bangobaba bemizi, bangomama bemizi, bayondla abantwana ababhadala ischool fees, babhadala irent, benza konke kumele bathenge ukudla. Ngakho ke nxa uvala amakhombi lamabhasi angasoka kozuko ususa ukudla etafuleni, ususa irent esandleni sabantu, uvimba indlela eqondile esemthethweni yokuthola imali yokuhola imali. Into engafanelanga yamukeleke noma kungaphi yona leyo. Kumele sisukume singabantu silwise ngokuba ukwephulwa kwelungelo likakhondektha wekhombi, kumbe likadriver wekhombi, kumbe umnini wekhombi, ukwephulwa kwelungelo lomuntu wonke eZimbabwe. Kumele sisukume sibambisane silulwise lolu uhlupho, siwabuyisele amakhombi lamabhasi emgwaqweni. Hayi lokho okwenziwe nguhulumende akufanelanga sikwamukele, kuyinto engalunganga ebangela indlala lokuhlupheka lokumemetheka kwegciwane phakathi kwesizwe.
Lo ngumnumzana Efindlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Inhlanganiso yeNews 24 ithi umongameli Cyril Ramaphosa uguqule izikhundla zabaphathintambo bakhe iCabinet reshuffle izolo. Obe ngumphathintambo wezemali umnumzana Tito Mboweni usetshiye isikhundla esesiphiwe umnumzana Enoch Godongwane. URamaphosa uthe obe ngumphathintambo wezempilakahle umnumzana Zweli Mkhize utshiye isikhundla saphiwa umnumzana Joe Phahla. URamaphosa uguqule njalo labasekeli babaphathintambo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugwalo lwembali kamongameli Emmerson Mnangagwa olwalotshwa ngowayeyisiphathamandla sebandla leMDC umnumzana Eddie Cross luphawulwe izolo esigodlweni sikamongameli esestate house eHarare. Lolu gwalo oluthiwa A Life of Sacrifice, kumbe impilo yokuzinikela, luncuma impilo kamongameli Mnangagwa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 salibonani, okhulumayo imathema wenkaya. Ngikhuluma le indoda ayekhuluma ngomthwakazi efuna ukuphumilizwe. Hayi, ilizwe leZimbabwe libeke incinyane kasele igqunyelwane, njalo ukuqhumilizwe kuvele kulethi into enkulu kakhulu ngoba kabe sekuliwa ngemhlobo. Khangelani amashona lawo elikhuluma ngawo lina bakamthwakazi. Akulandlu engelamzukulu wesishona khona, village by village akulamalukazi nawongavele eMpumalanga. Lawe wena jaha, village by village abafana bathethe eMpumalanga. So nxa selilwisana bonani kuyaphumelela khona, kumbe khwa liyakwenza inqwabanqwaba zezidumbu ezidlula lezi ezenziwa ngabekhukhurawundi. Lina lizakwenza inqwabanqwaba lina zezidumbu ngoba lizabe selisilwa labafowenu. Hayi, lokho kuqumilizwa ke lime ngakho bafowethu. Lina lwisanani loku-ophoza kuphela, izimela li-ophoza linjalo. Hayi khona kumilise, yekelani lokho, soze lisilisapote. Ngisho ngiyabona
ye linjani basakazi bakustudio 7 utongamile Nkomo, siyazithanda indaba elisethulela zona imihla lamalanga, siyazijabulela mpela. Mina hayi ngiwakhona lapha enkosikazi esiganda asesiganda kongoromo. Hayi, kuphela siyabona kakhulu sincindezela endaweni, kusiba locindezelo endaweni yakithi. Kunamamayini kulomnotho oserious kakhulu, amamayini enkosikazi. Sibheka nje enyathi yonkana yonke nje umnotho sinawo wezimayini, kodwa asinayo intuthuko. Kubonkosikazi silento yonke, kodwa asinayo yona intuthuko. Asina indawo ebonakalayo kumbe sibe roro, kuthiwe umgwaqo wakithi nanku muhle, ufakwe itharu ukuthi kubonakala indawo intuthuko. Kathi
okokuqala lezo ndawo njengoba zilentuthuko lezimayelani lani lezo zinto ziyaphi amagolide agejwa lapho igovernment ithatha ithengisa noma ithatha bebeke ezindlini zabo njengegovernment so-ke hhayi siyacela kakhulu abaphethe kuleyo ndawo abalidayo abangangezukuthi izinduna lani lani zikubhekisise zikubona ngoba intuthuko endaweni yakithi ayikho bakithi ayikho njengami wesiganda nathisa egrebulini inkomo igrebulini ingatsha kusela mangi sesipompela kunzima bakithi kunzima kule ndawo kunzima
salibonani salibonani basakazi nabathandi be-studio 7 lona okhuluma ugifti sondo basakazi bengithanda ukuthi laphana like lisibuzele ugawule ugawule kanti vele uyaphila ekhanda nalo baba lo mina mbona umuntu ophilayo lwana mbona kathi umuntu ongathi kukhona okushodayo ekhanda kanti uphila kuliphi ilizwe niyabe lokho encomizwano iyenza uphi umsebenzi njalo lezi moto lezi eziphiwa abantu bepholandi baphiwelani labo bantu la sebeyenzeni uyabona ngoba mina ngiyibona into esiyenziwe ngama-leaders e-Opolat ngaphandle kokunatha itiye lomnankafu ma kulokuthi uyababonga ukuthi unatha lapha itiye hhayi kuyinto enhle leyo kodwa lezo moto ngiyacabanga ukuthi bezingayenza umsebenzi omkhulu kuma-ambulesi lapho or kuzithengiswe kuthenga imithi kuthenga imithi ezibhedlela kuthenga ngama-sanitizers kuyakhiwa izikolo sikhona isikolo sasebhinga laphana engisibone esinye sodaka bezingayenza umesithuku kodwa ngenxa yokuthi ubonga abangani bakhe anatha lapha itiye ku-Opolat ayikho into esingayenza space city laphana sike samuza umnankagwa futhi esithi yena encoma lapha ekhuza esithi South Africa kufanele kube lo peace wazini ngephisi umnankagwa yena umuntu owabulala abantu since 1980 lalo uthiwa ngobani lokhu okhulumela ezempilo lowo kumbe uthiwa usebenza empilo lowo hhayi ke zame ehlonipha abantu akakwazi ukuthi abantu ye amaphoyisa agcwala indawo zonke evikela abantu ebonta abantu ababuthani abantu babuthaniswa izanu kubozupu abantu bagcwaliswe ngathi ngamasaka kuzo sesithi abantu amapoyisa ehamba ebheka abantu ukuthi bona batswali so izani mayi-serious ngokuthi ifuna uqeda i-COVID ayidedele amatekisi asebenze ayidedele amateksi asebenze okwenzela ukuthi sikwazi ukuthi khona i-COVID iyavikeleka hayi zilongu nje uzupho lokhu esebenza kanje i-COVID sezoqhubeka
ya madoda akithi bakastudio 7 madoda alisitshela indaba ezimnandi hayi mina ngilapha ezimzimu esigabeni sika-Chief Bango usobhuku ucingo Ndlovu isigaba sikamagwadi into nje phela madoda akithi ngihlezi sikwa kini ngiyathanda ukufaka isihlahla kodwa ngiyashoda ngamanzi ngingalithengisa ipicture yamapopo ishe mbambayila ngiyakulima konke isihlahla manje into engishayo ngemali ukuthi ngizuze umuntu abangixhasayo ngiyezi ngemali ukuthi ngigebhe umgodi ngincedise abantu bakithi
basakazi be-studio 7 linjani mina igama lami nguTelmo ngisebhotswana ukho kusebenza kodwa ngiphuma ematopo ebhaja hhayi siyabonga ukulisilethela indaba ezimnandi basakazi
lonke ngiyalibingelela ku-studio 7 lakotungamili linjani lonke labalaleli be-studio 7 hhayi lam ngiyathaba mayi odi yami ngabala ngiyaqala ukungena kuyenale ndawo ye-studio 7
salibonani salibonani ngezindawo zonke ku-studio 7 okhulumayo ngumandla enkosi uthemeni wabontanga ebubi mina engiku-encourage-ayo ebantwini bonke kumalunga e-MDC Alliance ngikubana sizameni ukuyahlaswa zamene ukuyahlaswa ngoba i-corona iyabulala so uma abamalunga esifa jabe silahlekelwa ngamavoti so asizameni ukuyahlaswa ngobuningi okunye sinanzelele team le sidlala layo team le isingasenzela okunye ukuthi uma sowuvotwa uzosokuthiwa uvota umuntu olesikhathi lokuhlaswa so konkana kungaba ngenye i-challenge engagcina yithi sitshayisile asinanzeleleni khonokho asamene sihlaswa kuningi ukuze sivikele COVID le khona zamene ngokuningi izindawo zonke encourage MDC Alliance amalunga ukuthi asambeni khona le lokhulumayo uMandla Nkosi uChairman wabontanga MDC Alliance webuzi
salibonani salibonani masakazi wakastudio 7 yandibingelela loo bonke basakaza labalaleli bonke ngifuna ukukhuluma mayelana nendaba le Poland ekhulunywayo abasekeli laba bamabadla amancane aphikisayo abakhokheli bakhona hayi sebethengiwe laba ukuthi bakhankasele umongameli obusayo kathesi kubavota elandelayo singatshayi nje sihlumpini njalo iqiniso aselifakenini egcekeni limzwile ubaba ugelive gawule ekhuluma lapho ukuthi akusoze kuvunyelwa abantu abaphandle kwamazwe bevota ngoba kuzayenza ukuthi izitha sebangenele kubi so isitha ungasinika imota na isitha wena asicabangeni badala sisebenziseni ingqondo sijulise ingqondo okungamabantu okuncane konke lokhu okuphikisayo okungaso MTC alliance lezapho okunye okungamabandla lokho masingakukhangeli thina njengezalwane zezimbabwe kasivotelini amabandla esiwabona angavumelani lento ezenziwa ngamabandla abusayo la sebethengiwe laba bantu singavumeli izinto ezinjalo
Nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +12024650318 Siyacela balaleli lingasithumeli imlayezo ekhuthaza ubandlululo ngemihlobo kumbe itribalism siyabonga Kwezemelika, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwelemelika liyaliqansa sekutholakala abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu ngelanga 100,000. Odokotela bathi bakhathazwa kakhulu linani labasakhulayo ababanjwa leligciwane kulezinsuku. Isigaba se-Florida yiso esilinani eliphezulu elilabantu abaningi ababanjwa leligciwane. Kodwa usibalukhulu we-Florida umnumzana Ron DeSantis usola umongameli Joe Biden ngokukhwela kwamanani la esithi uyehluleka ukuvala umngcele weMexico. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leHouston eTexas umnumzana Rafael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngokuqonga kwamanani eCoronavirus.
Ngibona ngathi kulobuzima sibili kakhulu ikakhulu ngale ivariant le ekhona le. Ukhanya ngathi isichaya sibili kakhulu ukuthi labo bebengakhangelelanga ukuthi kungaphinda kwenzakale ukuthi kube le lokuthi kugqokwe ama-mask njengalokho kodwa ke mbona ngathi nxa bebuyisela ama-mask balungile ngoba okukhona lapha ukuthi kuyimhlobo yabantu ababili abakhona lapha abahlabileyo ijekiseni labangahlabanga amajekiseni so nxa bekhuluma bona babona ngathi labo abangahlabanga yibo abahlaselwa ngumkhuhlane kakhulu manje ke angithi nxa kunje njengoba mina lawo esikhona lapha angikwazi kumbe wena uhlabile kumbe awuhlabanga njalo akulandlela ukuthi ungangibuza ukuthi usuhlatshiwe kumbe ngithi kuwe awukahlatshwa njengakhona lokho so kuzima so kuyabazimela ke ukuthi babone ukuthi bangenzani mina ngokubona kwami mbona ngathi balungile ukuthi baphinde babuyisele wona ama-mask la ngoba wona ama-mask akhona wona lawo aphuma masinya abantu sebefosela ukuthi hayi ama-mask hayi ama-mask ngaba abantu bake bahlalahlala lawo engxenye ngomkhuhlane wehla futhi kakhulu ukwedlula lokhu oyikho khona kathesi
ungathini wena nxa ukhangela amanombolo akhona lezi nsuku
amanombolo azwakala ngathi ayakhula ikakhulu lapha kithi eTexas ngoba eTexas kwaba yi-stage lesiyana ezingathi siyaphikisa ukuhlatshwa kwamajekiseni la kwangathi kulalelwa lokho kwakukhulunywa ngaleso sikhathi ukuthi i-coronavirus le i-fake so ke kwakhanya ukuthi amadolobha amancane indawo ezisemaphandleni emaplazini ngaphi ngaphi bathatha khonokho kwazahlatshwa kakhulu laba abasemadolobheni zasezindaweni lezi ezingathi ziyaphithizela yikho ke ngaleyo ndlela bona bana abasala bengahlatshwanga. Yikho lapho sokungathi kuyakhula khona izinamba zonezi ezikhona ngoba abanye bakhona babe ngabakithi laba bamnyama ababesesabi ivaccine le ngoba amakhiwa la akabahlaba ivaccine eyayingathi kayilunganga ngaphambili. So kabayithembi kakhulu ivaccine babona ngathi izaphinda futhi ibabulala. Kodwa ke okukhona ukuthi kuyakhanya ukuthi ivaccine le iyancedisa, iyavikela ukuthi abantu bangafi masinya kumbe babanjwe imikhuhlane wona lo we-COVID.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika ubexoxa le Studio 7 ecingweni yasedolobheni le-Houston eTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Amalunga ebandla eliphikisayo kwele South Africa ele-EFF afole izolo ezitaladeni ze-Phoenix ekwaZulu Natal esethesa uhulumende walelo lizwe umlando wokungangeneli kudaba lokubulawa kwabensundu. Ukungasebenzi kwamakhombi abantu mathupha kwesatshelwa ukuthi kungaba kumemethekisa igciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngoMvulo.